abosomabhizimusi kanye lengcwethi zezomnotho bathi sebenanzelele ukuthi laye uhulumende akasalikhwabithi idola leZimbabwe elilokhu lisehla isisindo nxa liqathaniswa ledola leMelika. Umnumzana Effort Ncube, umqondisi weNational Consumer Rights Association iNakhora, uthi uhulumende kumele avume mceke ukuthi imali yakuleli ayisasebenzi.
Iqiniso yikuthi kudala imali yeMelika isiyo esebenza ethenjiwe kwezomnotho, kuthenjwe iEuro, kuthenjwe ipula, kuthenjwe iRand. Lo hulumende weZimbabwe kayifuni imali yeZimbabwe, nawo somabhizinisi abayifuni, izakhamizi abathengi kabayifuni, izisebenza ziyifuni. Yingakho ubona incipha ukusebenza kwayo ngoba akula muntu oyifunayo ngoba ingathe. Ngakho ke kumele khona lokho kufakwe engqondweni zabantu abathatha izinqumo kuhulumende, bakwazi ukuthi imali lile abathi kayisetshenziswe kayisebenzi, sonke nje siguquke siye kulezi kuyo imali yangaphandle.
Isikhulumeli senhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Teachers Union of Zimbabwe i-ATUS, umnumzana Themba kuye moyo, uthi idola leMelika yilo elisebenzayo eZimbabwe.
Sinakhangela iZimstat inakanela ukuthi indleko zonke zelizwe zomkhono wethu zi-76% emalini yase idola leAmerica. Nxa ungaphuma ungena ezitaradeni ukuthenga, uzathola ukuthi abantu abathengisa emgwaqweni, izitolo, labantu nje abathengiselanayo emakhaya, imali abayibizayo lidola. Okusuka kusimangalise lanxa kungasitshayisi ngovalo yikuthi uhulumende afuni kuvuma ukuthi idola laseAmerica yilo elisebenza okusemthethweni. Lokhu
umnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi kwezomnotho lamabhizimusi njalo efundisa ngezomnotho ekolitshini leNational University of Science and Technology iNUST, uthi umumo wezomnotho elizweni uveza sobala ukuthi idola leZimbabwe lokhu liqhubeka lisehla amandla alo ngesiqubu esethusayo nxa liqathaniswa leMelika.
Nxa sikhangela umumo womnotho, umumo wezinto elizweni jikelele, sinazelela ukubana sokuvame ukusetshenziswa kwemali yamanye amazwe. Njengoba kuvele kwacaca kulabo abakhangela ezama-statistics elizwe, bayananzelela ukubana amachuma isikhombisa lasithupha ekhulwini yezindleko ezikhona sezibhadalwa ngemali yamanye amazwe. Lokhu kuvamisa ukubana sokuqhele ukusetshenziswa kwamanye amazwe kwedlula kwemali yamanye amazwe kwedlula imali yakithi. Lokhu kungabe kubangelwa into ezishiyeneyo. Okokuqala, ukubana njengelizwe siyame kakhulu kwamanye amazwe ukubana sithole impahla ezithengiswa elizweni lakithi, okudala ukubana kufunakale imali yamanye amazwe ukuze amavinkili lezitolo jikelele zanelise ukuyathola lezo mpahla kwamanye amazwe.
Uhlangothi lukahulumende olubona ngenombolo zelizwe olweZimbabwe National Statistics Agency ichaza ukuba imali yangaphandle kwelizwe isebenza okwesilinganiso esingamakhulu ayisikhombisa lanhlanu ekhulwini, i-75% kweleZimbabwe. Isilinganiso sokukhuphuka kwentengo yempahla ngenyanga kaNhlolanja sehlile nxa kuqathaniswa lenyanga kaZibandlela, isuke ku-0.7% yayehla yayafika kokunye lengxenye ekhulwini i-1.6%. Ngesikhathi esifanayo, izisebenzi zikahulumende ezigoqela ababalisi baqhubeka bekhalala umsebenzi ngoba befuna ukuphiwa iholo labo ngedola leMelika ukuze libe ngamadola aphezu kwenkulungwane eyodwa, i-$1,260. Ngenyanga ephelileyo, inhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Council ikhuphule imbadalo eziphathelane logatsha lwezempilakahle zibethwa ngedola leMelika. Abohlangothi lwezemihloliso olweZimbabwe School Examination Council lamaklinika ekhansile yakoBulawayo abiza imbadalo yokwelatshwa ngedola leMelika. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.